ukansila karikholwanga namhlanje njengoba libona incwadi liyakhumbula ukuthi uMarikhozi ayedlulile ibizo lespelling lakhe kwakungahambelani so kwathi ngemva kokuthi kukhorekthwe kwakhorekthwa-ke kwabe sokulandela iprocedure liyana ithethe nje isikhathi eside aso recall entsha hayi amarecalls owakhathesi ngoba sike sibonisise kuthi ukuthi kuhamba njani asikaqhubeki ngamarecalls uyakunanzelela futhi ukuthi kule case esemthethwandaba eyamisa ukuthi sime ngamarecalls kuzathi leyo case ingadlula-ke sesizabe selulolunye unyawo esilubonayo oluphambili ohayi wakhathesi kakula marecalls leyi kayisiyo recall entsha khona nje i-recall kayiphongukuba khona nje ngokuthi siyayithanda iba khona nxa sokule sizathu esifunekayo kodwa kwakhathesi hhayi